VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 20 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi ummeli walo weGlenview edalela ePhalamende uMnumzana Vincent Twangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awethulele idale lePhalamende kunsukwana ezedluleyo awokuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF zihlupha umuntu wonke elizweni.
Ngiqondisisa kahle ukuthi ucabange ukuthi aqeda akhulumisane labantu bezimbabwe lomhlaba wonke jikelele echasisa indlela acabanga ngayo.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esethule amanyathelo okulwisana legcikwane le-coronavirus, iningi elizweni lithi isimo sezempilakahle sizafaka abantu abaningi engozini enkulu alubana lomkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe.
Umkhuhlane lo yinto okusafanelwe usetshenzwe kakhulu ilizwe lonke, okuhlanganisa lami njengommeli wemakhokhoba constituency, ukuze sixoxisane lokwazisa abantu mayelana ngalo umkhuhlane.
Odabuka emaphisa ehlala kwele South Africa wakhela isikolo abantwana balapho adabuka khona emaphisa. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi ummeli walo weGlenview edalela ePhalamende uMnumzana Vincent Twangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awayethulele idale lePhalamende kunsukwana ezedluleyo awokuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF zihlupha umuntu wonke elizweni. UMnumzana Twangirai wethule umbiko kumabonakude izolo esithi amazwi akhe awamukelwanga ngemfanelo ngoba ibandla lezanu PF yilo elibangela ukuhlupheka elizweni. Isikhulumeli somkhokheli waleli bandla uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele usithandekile emhlangano weStudio 7 ukuthi uMnumzana Twangirai ubukele umfanekiso lapho uyise owasungula leli bandla akhuluma khona ngezijeziso lezi wasethula owakhe umbono.
U-Honorable Twangirai uphume embikweni namhlanje tshela uZulu weZimbabwe ukuthi yena umbono wakhe ngodaba lwama-sanctions kumbe izijeziso eziphiwa abantu abathize le nkampani yamasosha kwele Zimbabwe uzibona kanjani? Ngiqondisisa kahle ukuthi ucabange ukuthi aqeda akhulumisane labantu bezimbabwe lomhlaba wonke jikelele echasisa indlela acabanga ngayo ngemva kokubana esuke wabukela i-video ekababa wakhe uDr. Morgan Richard Tsvangirai ayephume laye khona echasisa kahle ukuthi udaba lolo lumi kanjani kwezombusazwe la kwezokuhlalisana emhlabeni wonke jikelele. Ngalokho angiboni kulodubo njalo imiqondo leyayitshilo namhlanje umnumzana uthangela imiqondo ehambelana lokuthi yena ubona njani inkulumo njalo lemicabango kababa wakhe owayengumkhokheli webandla le-MDC njalo owaphatheka ekusunguleni ibandla kakula kubanjwa ngamandla okuthiwa kumbe kavunyelwanga ukuthi acabange ngendlela avunyeleyo, uvunyele ucabanga ngendlela ayithandayo wonke umuntu. Kodwa wonke umuntu njalo kufanele aphitcheke ngokuhambe ngokuzwisisana imiqondo yakhe labanye abebandla lakhe kulesi sibanga umnumzana uThwangirai uthande ukuthi achase inqondo yakhe ngemva kokubana echasiselwe ephiwe ingcazelo enhle ivela okwamsungulayo yena uDr Richard Morgan Tsvangirai.
Ngezinye indlela akutsho ukuthi ibandla leMDC kumbe umnumzana Nelson Chamisa onguye olikhokhelayo nguntando kayiphikiswa.
Ngesilungu-ke ngithi ngigcizelele ukuthi ngesilungu singathi lokho okwenzakale namhlanje is a Tsvangirai matter. It's a Tsvangirai to Tsvangirai matter. It's Dr. Richard Morgan Tsvangirai, our icon, who came back and spoke to his son, and the son thought that was important to elucidate ukuthi achasise kahle kahle ukuthi ubaba wakhe uMamsungula yena wayemi ngaphi njalo umi ngaphi. Watsho njalo ukuthi laye uvumelana lo Dr. Richard Morgan Tsvangirai yena njengoba engumtaka engumdaka Tsvangirai laye engutsvangirai kanjalo. Ngakho angiboni the Tsvangirai affair.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esethule uhlelo lokulwisana le-coronavirus iningi lithi isimo sezempilakahle elizweni sizafaka abantu abaningi engozini enkulu alubana lomkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe. Umnangagwa wethule uhlelo lolu izolo. Ugatsha lwezempilakahle lona luthi oyabe enakanela ukuthi ulawo lomkhuhlane engalutshayela ucingo kunombolo ezithi 0714734593 kumbe ku 0774112531. Kodwa iningi lithi ukusilela kokusebenzisa ezibhedlela kuza kwenza kube nzima ukuthi uqedwe lomkhuhlane alibana uthe waqhamuka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele i-coronavirus sibulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi. Ummeli wemakhokhoba edale lephalamende umnumzana James Sithole utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kumele kube lomkhankaso obanzi wokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane lo yinto okusafanelwe kusetshenzwe kakhulu ilizwe lonke okuhlanganisa lami njengommeli wemakhokhoba constituency ukuze sixoxisane lokwazisa abantu mayelana ngalo umkhuhlane lokuthi ubangelwa yini njalo kuyini okufanele abantu bekwenze ukuze sinqabele ukukhula kumbe vele ukuthi abantu bengabanjwa bengahlaselwa ngulo umkhuhlane. Yikho ke iqiniso elihle ukuthi lo umsebenzi wokwazisa ke abantu ikakhulu nxa sikhangele ku constituency lapha engivela khona umsebenzi lo ubusaphansi. Njalo ke awuso umsebenzi okukhangelelwe ukuthi wenziwe ke ngump ke kuphela ngesizathu sokuthi ke lathi kungani kuthethe isikhathi kumbe lokhu siqhubeka sithola ke ulwazi ngaloke umkhuhlane. Kodwa ngithanda ukuthi ngithi ke okuqhakathekileyo yilokhu isinqumo esesivele ke sathathwa ke nguhulumende. Khonokho ke kuphela kuyatshengisa abantu ukuqhakatheka kokuvikela nokuthi sithathe sizimisele ukubana sithathe amanyathelo ukubana ngumlando womuntu wonke ubana sivikele ubana lo umkhuhlane ungasihlaseli. Lokhu sikwenza ngokuthi abantu bebeyazi bebekwazi ukubana umkhuhlane lo uvele uyini njalo uhlasela njani abantu njalo kuyini okufaneleke sikwenze.
Ungathi impiko yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane iyabafinyelela yini abantu?
Abantu abaningi basemaphandleni, emaphandleni iningi labo ngabala ma-radio, iningi labo ngabala ma-television. So iqiniso ke ukuthi lo umbiko imikhankaso eyenziwayo kuma-television ayikafiki, impiko kayikafiki, kayikafinyeleli ebantwini abaningi abayizizalwana zaleli ilizwe. Okutsho ukuthi kodwa kulabo-ke abalutshwane abasebethe bathola-ke ithuba lokubana bezwe ngale imikhankaso, bezwe ngale impiko, hhayi kukhanya sokutshengisa ukuthi loba bebalutshwana kodwa sekutshengisa-ke ukuthi hhayi abantu bayethuka, kuyatshengisa ukuthi abantu sebeqakathekisa babona-ke ukuthi lo mkhuhlane-ke uyingozi. Kodwa kusadingakala ukubana abantu befundiswe, kusetshenzwe-ke kakhulu. Kodwa-ke okunye ngithanda ukuthi ngikutsho yikuthi okusilelayo akwanelanga kuphela ukuthi sikhulume ngalo umkhuhlane senzekele imikhankaso kungela mpahla ezokuthi abantu besebenzise ukuvikela lowo mkhuhlane, okunjengalokho esithi khona ngama-dust masks okokuvala-ke umlomo lapha namakhala, njalo lesepa lemithi-ke yokugeza izandla ukuze igciwane leli-ke life, njalo-ke lokuthi abantu behlale behlanzekile. Kusafanele sibili-ke uhulumende asebenze ngamandla kubana-ke kutholakale lezi impahla kunikwe-ke abantu ukuze kube ngumsebenzi-ke opheleleyo.
Umnumzana James Sithole ngummeli wemakhokhoba edale lephalamende ubekhuluma lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwishortwave. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza siseZimbabwe. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwishortwave.
Manje ke sikhangele esivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulesihambi seMalawi esitholakale sithisa umzimba sayavalelwa kunye labanye abalithumi lasitshiyagalolunye lapho abangasoze behlangane labanye abantu. Isihambi lesi besisebhasini yemzwa sivela kwele South Africa sisiya eMalawi sabanjwa eborder yeBrightbridge. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi inkampani yendizamtshina eye-Emirates isimise inhambo zayo eZimbabwe leZambia kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli seven abasinikile wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, ngapha sithwele nzima bakithi. Abanye ngapha uVice President athese uthwalele eChina, abagulayo bayale besidli ama-youth service belatshwa ngale kuthwa ngapha kulezibhedlela. Izibhedlela bayakwazi ukuthi kazila mithi, angiwazi ukuthi senzeni bakithi, sithwele nzima lapha eZimbabwe. Siyabonga.
Uthi salibonani balandeli abahlele njani? Hayi thina siyaphila. Kathi ngicela ukubuza ngodaba lwe-coronavirus ukuthi umnangagwene engavali izikolo uthini? Anti kumele evale izikolo enzela ukuthi lungamemetheki kakhulu. Phela ncengekele ukuthi bavale izikolo abantwana bezikolo ezikhuluma lwesibili lonolukhatshana kangaka. Kawonto kuzozogcine sokuwonakala njengoba le maphota angikhona kungasethwa. Bavumela abantu abavela eChina, kanti into ento ivumela abantu abavela eChina kuyini yena umna uchiwe ngalo ezeChina uhambe njani nekwazi ukuthi kulomkhuhlane khona lo ufuna ukuyasiphathela futhi yona iCorona yabo yena le abahlale phansi umna ngakho bayekele utshona lokho baphapha basiyalelana
Sanibonani basakaza abahle beStudio 7 nabalaleli bonke besizwe seZimbabwe ngiyabonga nami ukungena ehlelweni ngicela ukuthi sikhumbuzane lapha emathebeleleni endaweni yasemathebeleleni South endaweni yabo Bruna Bheki ngale kusiza endaweni yePlumtree nje ngathi iPlumtree yonke jikelele iPlumtree South khona ngale kumathebeleleni kubo Bruna Bheki ngwizi kusiya makhorokhoro bomkholoko lasemambali matshamhlophe sile problem yendlovu ezihlupha eziphuma endaweni yasebutswana zingena ezinsimini zabantu zidlela abantu okwamanje ngathi zizwakele indlovu zakhona kumbe endaweni zasemakhorokhoro kanjani kungayenziwa plani bani ukuthi khona indlovu leziyekele ukuhlupha abantu mhlawumbe kube nabantu abazigadayo bazilinde khona le egangeni bebezihlangabeza mhlawumbe bezixoshe ngoba ziyahlukumeza abantu abantu balizama ukuthi belime bese bedlelwa zindlovu kuvele elizweni kuvele kungela lutho ngoba emathebeleleni lo hulumende wethu vele siyazi akasisizi ngalutho so siyacela kakhulu ukuthi ababhekane le ndaba zezinyamazana bengathi basukumela phezulu bezama ukuthi bencede abantu bexotshele abantu indlovu lezi ezizama ukuthi zidlele abantu emasimabo ngoba abantu bagcina bengasalali sebelala bexotshe indlovu ezilungu sezizwakele sezibonakele so sezizohlupha vele asazi ukuthi incedo singaluthola na ngiyabonga
sazibonani besakazi besitudio 7 siyalibingelela lonke igama lenkosi uJesu okokuqala bengithanda ukubuza nokubuza nokuzwisisisa lisibuzele lakuhulumende lapha ngendaba yamaphasipoti
umbono wami msakazi omuhle kunzima ukuthi abantu kuthiwe bengathola amalungelo elizweni lasezimbabwe msakazi wami kunzima kakhulu unless mhlambe msakazi wami kungatshintsha iparty eyabibusa mhlawumbe amalungelo abantu loba abatsha engananzwa uma lokho kusaseyi ngwena lo hulumende wakudala msakazi wami kunzima kakhulu siyabe sikhuluma nje ngento engekhoyo sithi kulamalungelo angekho msakazi wami nyabona
ayi angivumelani lakho lokho mina ukuthi izijezi zetisarizene zimbabwe zethule uma kanjani la bathina bekhankasela ukuthi ilizwe lezimbabwe hhayi lafakela izijezi zenotho ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguzulu kufanele ukuthi lithole isijeziso ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kanjani nxa ukuthi umnotho welizwe uwa njalonjalo uphansi kakhulu okuyangisayo nxa ukuthi awufuni ukuboniswa nguzulu wona ufuna ukuzibekela wawo umthetho phambili ilizwe lemelika Donald Trump wenze kahle njalo kashura ngokwethesa izijezi uhulumende wezimbabwe izijezi zenodo shuwa kulanto ezingayithethina njengabantu abatsha esikuyelela indawo zimele ukuthi konke lokhu sikubhokambe ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho ngendlela ekahle
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318 odabuka emaphisa ehlala kwele South Africa wakhe isikolo emaphisa okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho
umnumzana Mpiliso Jiyane uthi usungula isikolo seNokin Academy Primary duze lendawo yamabhizimusi emaphisa ngenjongo yokuthuthukisa indawo akhulele kuyo
okwangeza ngakha lesi sikolo kwaba ngumbono engaba nawo bengibona abantwana uma befika lana engisebenzela khona sebenza nabantu futhi nekampani yeconstruction bengibona abantwana bedideka bengazi ukuthi amathuluzi okusebenza bawabize ini ngendlela yokuthi bebenganasikolo phakathi kwabo yikho kwangifosta ngaze ngacabanga ukubana ngiyevula isikolo endaweni yakithi lapha empuma khona
umgcini sihlalo webhod ekhokhela lesi sikolo umnumzana Agrippa Nkomo uthi okwenza bafaka lesi sikolo emaphisa babona ukuthi ngaphandle kweminda mission owesikolo esizimeleyo laso ezinye zonke zikhatshana kanti njalo iminda layo kayenelisi ukuthatha abantwana bonke abafuna ukufunda.
Isikolo ke lesi sikhona ukuthi sihlomulele abazali ukuthi abantwana bangahambi imango emide bedinga izikolo ikakhulu abantwana abancane. Kungathi izikolo ezisemaphandleni aseduzani lemaPisa Growth Point sezinabantwana abaningi abadlulisileyo inamba ngenxa yokuthi abantwana bafuna indawo baningi.
Unkomo uthi bakhethe ukuthi kukhulunywe ngesiNgisi kulesi sikolo ukuze abantwana bengaxakeki nxa sebebhala imihloliso emabangeni emfundo yaphezulu. Ujiyane uthi sebenze konke okudingakalayo ukuthi isikolo sabo sisebenze ngokusemthethweni.
Hayi, isikolo esaziwayo impela sike samenywa impela mhlaka 8 January i-Ministry of Education yonke eZimbabwe besihlanganele eGwanda sisayenziswa ama-workshop. So konke kusemthethweni, konke kurejistiwe ngendlela abasitshela ukuthi sikwenze ngakhona. Infrastructure khona isezingeni eliphezulu, nawe noma udlula kuleyo ndawo uyabona hayi kusetsheziwe.
Wabona ukukhanyiswa kwenhlelo zalesi sikolo umnumzana Thandazani Ndlovu uthi isikolo sabo lesi silentengo ephansi enza ukuthi kungabi khona umntwana wehluleka ukufunda ngenxa kuswela imali.
I-school fees izobhadala ngaleyo ndleko eyabikhona ekhaya naleyo mali ezobisebenza ngaleso sikhathi ukuze sikhone uku-accommodate wonke umuntu esikolweni. Ama-challenges siyabona ukuthi ekhaya kuphileka kanjani, but promising ukuthi occupy wonke umuntu olapho akhona ukubhadala umntwana i-fees.
Ujiyane uthi likhulu kakhulu iphupho alalo ngezemfundo endaweni yamaPisa.
Sinendawo ukuthi sifuna kuze kube i-secondary, kube i-A-level, siphinde sibe le-center yokuthi wonke umntwana ofelileyo abuye azobhalisa lapho, abhala ama-exams akhe kuleyo ndawo. Sesikwenzile konke lokho, kodwa manje osasimisile ukuthi sithole imali sakhe siya phambili.
Uthi bafuna ukuthi isikolo sabo senelise ukuba lezi ngwalo zonke ezidingwa ngabantwana lama-uniform ukuze bavikele abazali ezitolo ezithi ngesikhathi kuvula isikolo intengo yazo iqonge okwedlulise amalawulo. Ujiyane uthi bayaqinisekisa ukuthi badinga ababalisi abalembali yokwenza kahle umsebenzi wabo ukuze kungabi ngijolo yedwa umntwana ophuma eNokin Academy ayekuba umachayinyoka. Melesuro 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umsakazo we-CNBC uthi umkhankaso kamongameli Donald Trump usufadalala kulandela ukuguquka kwesimo seMelika. Lo msakazo uthi okwakuqala okwakuthenjwe ngumkhankaso kaTrump ngumnotho obuqinile, kodwa kukhanya umnotho lo ususiya nganxele. Okunye njalo okwesibili osekutshengisa ubunzima obuzahlasela umkhankaso kaTrump yikuthi ayecabangela ukuthi uzancintisana laye umnumzana Bernie Sanders ukhanya engasenguye azabhekana laye. Okhanya esezancintisana lo Trump ngumnumzana Joe Biden osekhokhela kukhetho oselwenziwe kuzigaba zelizwe kukhetho lwama-primaries.
Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho sikhona lapha e-Indiana into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi, ama-sporting activities, ama-church, anything nje okuhlangana khona abantu. Sokuthi bavunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu-10. Between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento yonaleyo, i-coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani? Sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini
lokho yabana kube jikelele kodwa tokafuna ukuthi wadinga sibili wadingisise kodwa hayi kuyasweleka sibili
kahle kahle kanti vele amaphepha wona la asetshenziswani
ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzi
ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na
hayi ukuthi azasilele anti lelizwe liphucukileyo akula manyuziphepha akula so elizwe liphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumo yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle futhi njengoba kulama flow futhi angithi uyabona ibabaybesulamakhala njalo njalo
lo-ke bekungumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika sixoxela ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss your call, ever said, always real, never fake. Wifey material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous. Just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade. Got ring on my exes. I'm calling it easy. Now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal. Never cross that line. Cause every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. 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 Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous. Jealous.
Emnandi ebesiyethulela lina balaleli bethu ingoma kaMsizi K ethi yona isheri yami isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ngesikhangele indaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MDC lithi ummeli walo weGlenview edalela ePhalamende umnumzana Vincent Tswangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awethulele leli dale kunsukwana ezedluleyo akukuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF zihlupha umuntu wonke elizweni. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esethule amanyathelo okulisana legcikwane le-coronavirus iningi lithi isimo sezempilakahle elizweni sizafaka abantu abaningi engozini enkulu. alubana lomkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa kundaba zethu zika 7:30 ntambama.